akukho emthethweni bangaze bajabule intole ngamandlwani ngoba vele kungabe kwenzakale ukuthi amavoti athathela lo muntu owavotelwa ngabantu ethu umuntu owaluzayo ngumbhedo njalo kuyazila lokhu siza kuluyisa size sinqobe ngoba siyakwazi izinto ezimbi zizaze ziphele abantu bezimbabwe bayakwazi umuntu owavotelwa ngabantu bayazi ukuthi iphathi ekuthiwa i-MDC Alliance yayivele ime njani bekumbwe njani yikho lo umbhedo lowo okuyinqwala okuthi abantu sebethatha amavoti ethu besipha umonzo lalokhuphe asivumelani lakho njalo kade sebefuna ukusebenzisa i-18 million yokwenza i-by-election sibona ngani njalo khonokho ikuchitha isikhathi sabantu angithi yakubona abantu baza kuya ema-election bena besazi ukuthi ngazi uwine kusasa uzagcina sesi amavoti bephiwa umuntu abamthandayo
manje njengebandla le-MDC Alliance lina lithini ngalokho
ngihlala ngitshela amazimbabweni ukuthi lokho asikokulwisa i-MDC Alliance yikulisa uzulu jikelele bedibhidliza idemokrasi umbuso okhululekileyo lowo osaphothwa yi-constitution yezimbabwe yikho-ke siyamangala ukuthi izeki yona ithini njengoba sahamba kunomination court inomination court yafika yathi konke kulungile sikwenzayo namhlanje sengamadlwane mahlabezulu siza kulwisa kuhle silandele imithetho yonke sisenzele ukuthi izinto lezi kwela kusasa abantu bahle babone ukuthi izikhothamathe yiziphi labantu abalwela abantu bezimbabwe baphi akusisabisi njalo akusidanisi ngoba siyakwazi ukuthi basebenzelana le-Pollard basebenzelana le-ZANU-PF besenzela ukuthi thina sinyampe kodwa hhayi silani siza kulwisa ngendlela zonke ezisemthethweni